Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 3 Nhlolanja 2025 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Laba sebesithi yebabamfakayo bazameza esikamgabi. Hayi lokho sokungezinye statements zokwethuselana phela. Ngoba kunje nje kathi sesizakwazi ukuthi yibo abamfakayo.
Baqhubekela phambili abalwa impi yenkululeko besithi umongameli Masomnangagwa kumele esuke embusweni.
Silimile sibili kuhle ekulimeni kwethu kwakusofika izibungu lezi ezidlayo kungasesithi umhogoyi akwathawa thanyela amabeleti nya.
Imihogo ithwalise nzima abalimi emathabeleland north. Umongameli Cyril Ramaphosa kwele South Africa uthi uhulumende wakhe akathathelanga muntu umhlabathi njengalokho okukhulunywa ngumongameli Donald Trump weMelika lo mcabisi wakhe umnumzana Elon Musk. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Baqhubekela phambili abalwa impi yenkululeko besithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele esuke embusweni ngoba wehluleka ukubusa eZimbabwe ngemfanelo. Abalwa impi yenkululeko abakunhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association vatshele abezindaba izolo eHarare ukuba bayazisola ngokufaka uMnangagwa esikhundleni abakwenza besusa embusweni owayengumongameli uRobert Mugabe ngo-2017. Omunye wabazisolayo ngumnumzana Blessed Geza otshele iphephandaba leNewsday ukuthi kusobala ukuba uMnangagwa usegonjolozelwe yizigebengu njalo umbuso wakhe usezandleni zemuli yakhe. Ibutho lathi lisusa uMgabe embusweni lakhuluma okufanayo. Kodwa kulabanye abakunhlanganiso le ekhokhelwa ngumnumzana Sifas Ncube abathi uGeza labanye bakhe bakhuluma ize ngoba uMnangagwa wakhethwa nguZulu. Amalunga ebandla lezano-PF kwezinye izabelo athi asekela labo abathi uMnangagwa kumele eqhubeke esembusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2030. Baningi njalo abaphikisa lokho. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dewey Studio 7 uxoxele umnumzana Patterson Sibanda ilunga lebandla leZANU-PF.
Yabaye bangcwele mhlambe labo bake baba lesandla sokuthi ngabamfake. Yena la akazange athi uyafuna, akazange futhi athi umbe udinga opinion yomuntu. Abantu yabazitholelwe ukuthi bafuna uMnangagwa ngene. Lo lalowo lelungelo lokuvuma yiloba yikwini okubuya kuye. Ukutshintshwa kwe-constitution kumbe kuzatshintshwa kumbe kuzaamendwani ukuze lo uMnangagwa angene ku-2030 nxa abafunileyo befuna kwenzakala yikho lokho. Abangafuniyo labo balelungelo lokwala masingavalelani ukuthi laba ba-10 barongo ngokwalambe barongo ngokuvuma. Ofuna ukuba ku-2030 urongo ngokuba right wakhe. Ofuna ongafuni ukuthi kuye ku-2030 urongo laye ngokuba right wakhe. Asisebenzeni sinjalo, kuvela kunjalo iyophela idemokrasi yangkhona. Laye kunje nje uTrump kunje nje kathesa usezama laye ukukhandakhanda khona apha yabe constitution. Okunye vele sehle wafika wafaka ama-presidential decrees angekho la ku-constitution. Sezebona emkhuzi ukuthi hayi wena ndoda lapho usenza wakho kwekhanda lakho kodwa i-constitution kanje. So eZimbabwe yona kadiyo yini esiyi-straight jacket yini. Akuvumi yeah. Nxa izavuma kalo ukuthi akayikhandwa kuchiza khandwa kathathi vele nto ihlezi nezigambi i-constitution.
Abantu laba bathi nxa engazukanga esikhundleni umongameli Emmerson Mnangagwa kuzahlupha ngoba kuyagcina iphinde emhlolweni konokana-ke okwehlela umoyi uRobert Mugabe kungamehlela.
Laba sebesithi yebabamfakayo bazameza esikamgabi. Hayi lokho sokungezinye izitatimenti zokwethuselana phela. Ngoba kunje nje kathi sesizakwazi ngokuthi yibo abamfakayo. Indaba singazange sibe kwazi bemfaka. Sabonga phela ukuthi hayi nanka amadoda asiphathele upresident. Asebeqalisa ukuthi badibe abazonikhipha. Hayi lokho mbonani sekudlala amandlwane nje. Akuvumi emadodeni ukuthi sithale sichallenjane njalo.
Lo ngumnumzana Patterson Sibanda ilunga lebandla leZANU-PF obexoxa loGibbs Dewey Studio 7 ekoBulawayo. Sixoxe njalo lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelelwe inhlanganiso yeFreedom Alliance.
uwesi kulomgabe umnangagwa sasibatshela bona laba amahoveti besala yibo abawonayo kabafuni kulalela uzulu ngabe bayalalela uzulu kwenziwe into eqondileyo ubona baduba ngokwenza indaba ezefactionalism ezezanu nxa kukhulunywa ngesikhundla eselizwe so ke baqinisile ukukhulunywa kwabo kuliqiniso baduba ngokuthi basuka bakhohlwe phambili
ye kwenziwa kwini ukuthi bakhohlwe kwesinye isikhathi
lwabo bona basuka labo bazicabangele okokufuna izikhundla ngefaction ababe bekiwe ngoba into leyani iqalisa even kwaphana nxa kuphuma umgabe kwakungathi kuthiwa no sifuna ukuthi silungise ilizwe kumanyenwe labanye abantu even abaku-opposition kundawonye nxa sebebona ukuthi indlovu isidonsiwe sebe sithi indlovu yabo bodwa yikho lapho kulo hlupho khona khonapo
kodwa kuyalungiseka babancube njalo kuyangaphi konke lokho
okuyinto lokhu kuyalungiseka babudube abantu laba bangenza into eqotho bethi asilungisenini ilizwe sisonke singamazimbabwena sibuyeni ndawonye kuyalungiseka udubo yikuthi kungahamba kuhambe bayeqabame laphana bese bekwenza kube ngokwezano akusikho kwezano kwinto lokhu kufunthi kulungiswe nguzulu wonke emanyeni yinto abayenza wrongo kodwa beyazi into eright
ye kulabanye abalwimpi yenkululeko abathi ukwehlela umoya umgabe kungehlela umnangakho kungaba khona konoko
angithi vele esintwini bathi okwenza ubhanda lo phiri laye kuyamenza singakucina nje khonapho
umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelelo wenhlanganiso ye-Freedom Alliance ubexoxalo Gibbs Dube Studio 7 ese-Johannesburg wele South Africa. Umongameli Cyril Ramaphosa kule South Africa uthi uhulumende wakhe akathathelanga muntu umhlabathi njengalokhu okukhulunywa ngumongameli Donald Trump weMelika lomcebisi wakhe umnumzana Elon Musk abathi kaphathanga kahle abanye abantu abalamaplazi kulelo lizwe. UTrump ubike izolo ukuba akasasekeli inhlelo eziqhutshwa kulelo lizwe ngakho-ke kasoze anike ilizwe leli imali yenhlelo ezithiyeneyo kuze kuhlolisiswe udaba lolo. URamaphosa uthi usizo abaluthola eMelika lulutshwana njengoba ilizwe leli liphathisa kuphela kunhlelo zokulwisana legcikwane le-HIV kanye lomkhuhlane we-AIDS kodwa ngunhlelo lezi iphathisa ngemali eziyisilinganiso sokulithumi lasikhombisa ekhulwini i-17% kuphela. Ngenyanga edluleyo uRamaphosa usayine umthetho ozakwenza kube lula ukuthi uhulumende wakhe athathe umhlabathi ngenhloso yokuthi umhlabathi wabelwe ngokulingeneyo njalo kulungiswe indubo zokuthi abansundu balokhu bengelamhlabathi ngemva kokuphela kobandlululo olwaqhutshwa ngabamhlophe ngo-1994. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba iSouth Africa iRand iwe isisindo njalo lo mkambo wemali uthintithekile kulandela okwethulwe nguTrump. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezombusazwe umnumzana Tim Moringai odabuka eZimbabwe osehlala eTexas khonapha eMelika.
Indaba yemhlabathi yayihlupha vele even from Zimbabwean Times ngendaba zona lezi eze-expropriation. Mina mbona ngathiwa ama-land laws anjenge-land expropriation e-South Africa bakumele bakhulumelane labantu bangikhona ukuthi babone ukuthi what is the best way forward ngoba siyakwazi ukuthi abelungu babuya into Africa bathatha umhlabathi for no compensation but at the same time bafaka i-development and ama-machinery and all this other stuff so khonapho ngathiwa into yonke ingxoxo eyokuthi kubonakale ukuthi kungahanjiswa njani instead of ngathiwa force for nature okwayenzakalayo.
Sizwe umnumzana Trump esithi sebezamisa ke usizo abakade bephathisa ngalo eSouth Africa kodwa uRamaphosa esithi usizo lolube lulutshwane liyobona sengathi maningi na amazwe e-Afrika afana leSouth Africa ukuthi ayenelise ukuthi aziphilele engela sizo oluvela kwamanye amazwe njengalokho okukhulunywa ngumnumzana Ramaphosa.
Ama-aid ayehamba eSouth Africa akhulunywa ngubaba uRamaphosa mostly I think iAmerika yayinika in terms of medication le-HIV drugs ngoba iSouth Africa we know is a very economically strong country kusukela kudala when they were supporting the allies during the world wars lati eRhodesia sasibanika izimali ukuthi baqhubeke ngempi against the tyranny in Germany. So khonapho iSouth Africa is well able to take care of itself. They don't need any aid. Ngicho iAfrica yonke, we don't need aid. But silabantu abantu ababusayo who have no vision and greedy and corrupt esikubonayo that has pushed the majority of our diaspora into foreign lands.
Kodwa elemelika leSouth Africa ngamazwe athengiselana impahla echiyeneyo ukungazwani kwayo kungaphazamisa na inotho yeZimbabwe njengoba iZimbabwe ithengiselana kakhulu leSouth Africa.
Engikubonayo lapha lizwe leZimbabwe 75% of our shipping imports and trade comes from South Africa. So bangayivalela iSouth Africa by America from trading goods and impahla, then thina sesingena enkingeni. IZimbabwe isenkingeni already ngendaba yama-economic policies angathiwa they're outdated and are not working and corruption.
Umnumzana Tim Moringa ilandeleza umbusazwe njalo uyisizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika. Ubexoxa le Studio 7 ese-Ohio khonapha eMelika. Abalimi endaweni eziningi eMathabeleland North bathi balakho ukungavuni kuhle amabele lonyaka ngoba izilimo zabo zihlaselwe yimihogoyi. Abanye sebelime kathathu ngenxa yemihogoyi le edle yathanyela amabele emasimini. Kubika uNgqwele Dube.
Abalimi abakhulumela umsakazo weStudio 7 elubane umguza Jambezi lezinye izigaba bathi imihogoyi le ebizwa ngokuthi amiwemi bathwalise nzima. Abanye bathi sebehlanyele kathathu ngenxa yemihogoyi le edla inhliziyo yomumbu lamanye amabele emasimini abo. Omunye wabakhalayo unkosikazi Privilege Spanda oweshabula elupane.
Hayi kudlile silokuzwa. Umuda sikawutholi. Umuda sikabi nawo.
Ubambe wangaphansi lo mnumzana Petros Ngwenya ohlala eGweshanga Village elupane.
Silimile sibili kuhle. Ekulimeni kwethu sokufika izibungu lezi ezidlayo. Ungasithi umhogoyi. Akwathawa thanyela amabele dinya. Ekuthe kuthanyelile silime kutsha. Futhi siqala ukulima kutsha. Alukanga usibisele kakhulu emuva ngenxa yenhlanyelo ngoba inhlanyelo indlala ingaka. Besingala kuyinhlanyelo senza ukucela kumakhelwane onyawo ukuthi singize singezelele.
Baningi abalimi abahlaselwe imihogoyi abathi kuyethusa ukwenziwa izibungu lezi ezidla zichiye kungelalutho emasimini. Umnumzana Dingani Sithole ohlala emguza njalo ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabalimi eZimbabwe Farmers Union. Uthi abantu abangangenanga kuhlelo lokuholiswa inhlanyelo, imithi yokubulala izibungu, lemvundiso ye-fertilizer olwe-presidential input scheme, yibo abahlaselwe kakhulu imihogoyi le.
Igatshompo farmers abayi well covered, kodwa ababengangenanga kugatshompo bale problem yonale amithi and vele seviye ungaboni amasimu which has been affected. Yabona ukuthi hayi lo kasela sifuna ngasithola la.
Umnumzana Busani Khumalo laye okunhlanganiso le yena ukukhuthaza abalimi ukuba bethekelele kwezinye indawo kusesele isikhathi ukuze bebone ukuthi imihogoyi le iqedwa njani.
Mathebele North yonke is affected. Into le ibachayile bonke abalimi ngesikhathi esana sezulu before izulu ngabo December. Umumbu wonke wathi uphuma lana ngesikhathi sokuthisa laphana isihlavula sasatshaya kakhulu. So ngiyagqugquzela ukuthi nga abalimisi bancedisile abalimi nga maybe kube nganeno. So kulabanye abacine bekwenze ngesintu bevikele iqheleleli.
Kulabanye abalimi asebebulala imihogoyi ngendlela eyayisetshenziswa ngabokhokho. Unkosikazi Caroline Komo eshabula ngomunye wabo.
Ubudli lobo bukhona obesibiza ngesintu ngokuthi liqhele obusiqedela kakhulu izilimo. Mina ngisebenzise isintu ngokwesintu ibudli esithima ngabe sibona buyasihlupha buyabulandwa emasimini bukhazingwe njengomuntu ozokupheka nje kufake lona isawuto kungathi kuzodliwa busuke bube lokwethuka lokwesaba ukuthi mhlawumbe abantu laba sebenjani badla khona sekubaleka emasimini akho.
Abakuhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima olwe-agricultural extension bathi abalimi ababhekane lohlupho lwemihogoyo kumele baxhumane labo ngesiphangiphangi. Ngimele iStudio 7 ngiselupane nginguNgqwele Dube.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeRussia leUkraine aphoselana amabhomba athwala zindizamtshina zama-drones edlula 172 ezabelweni ezitshiyeneyo. Amazwe la athi awise amanye amabhomba la, lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabantu abaningi abalimileyo abadinga uncedo ezibhedlela edolobheni leGoma okulempi yomvukela. Kubikwa ukuba sokwabulawa abantu abafika amakhulu ayisikhombisa 700 kwalimala abazinkulungwane ezintathu 3000 selokhu kwaqala ukulwisana phakathi kwebutho le-DRC labahlamuki be-M23 mhlaka 26 Zibandlela eGoma. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika, uMongameli Donald Trump weMelika uthi usemise imithelo emitsha eyama-tariffs ebifakwe empahleni ethengiselwa kweleMelika ngeleMexico ngemva kokuba leli lizwe livume ukwengeza inani lamapholisa alinda emngceleni ngenhloso yokumisa ukungena eMelika kwezidakamizwa. UTrump uthe ukhulume njalo lo mongameli weCanada ngodaba olufanayo. Abahlaziya ezomnotho bathi uTrump wenze iphutha elikhulu ngokufakela amazwe la leChina imithelo yama-tariffs ngoba lokhu sokukhuphule intengo yempahla echiyeneyo eMelika. Amazwe amathathu lawo asefakele eleMelika imithelo yempahla echiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Rafael Mthombeni olandela ezombusazwe zeMelika.
Imithelo le ngangizwisisa kuhle kuhle sibili ukuthi ayisoze ibhadalwe ngulo othengisayo kodwa izabhadalwa ngulo othenga, ngoba asithi thina nansi i-container iyasuka eCanada iyangena ngapha e-America, iyabe ithengwe asithi thina ithengwe kumbe yi-Walmart kumbe ithengwe ilaba abama-television abathengisa ama-television. Kufanele ukuthi bona babe yibo abaza kuba se-border laphana ukuthi babhadale lowo mthelo, bengabangapha e-America laba babhadala lowo okuthiwa yi-tariff. Khonoko ke nxa sokungenile ngapha sokusitsho ukuthi intengo yakho isizakhwela sebe zama ukuthi bazuze imali yabo liyana bayibhadale e-border. Yikho-ke mbona ngathi kusiya ngokuyakhathesi nje masinyane intengo yezinto izazwakala ukuthi isikhwele.
Sibona lapha umnumzana Trump esithi uqoqe ukuthi ekhulumisane leCanada leMexico ngemithelo le, libona sengathi inkulumo lezi zingahamba njani?
Kangiboni kuphuma impumela ngoba kumele ukuthi omunye ehlele omunye. Nxa kuyikuthi ikwehla angaze ngikhumbule owangakithi uPresident uTrump esehla. Yikho mbona ngathi nxa kuyikuthi labana labo bangaqinisa ukuthi bayafaka owabo umthetho, kutsho ukuthi sokuzatshayana sibili ukuthi kumthelo lo uzangena, umthelo lo uzathelwa indawo zombili.
Kodwa ngesikhathi ekhankasela ukuthi avotelwe umnumzana Trump ubekhuluma ngokuthi uzalungisa inotho yelizwe, lokhu akwenzileyo singabona kuphathisa na ngokuya kwesikhathi?
Ngibona ngathi kukhuluma nje kokuhlayaza lokho ukuthi athena na kuzakhwela okwesikhatshana kuphinde kwehle ngaphandle kokuthi akhweze wona ama-tariffs wona lawo okwesikhatshana aphinde awehlise kodwa nxa engawehlisanga nxa kule ntengo ngoba lamazwe amathathu ayadlelana kakhulu kakhulu njalo kulesivumelwano esivele sikhona esokuthi basebenze njani ngakho konoko yikho ke ngibona ngathi nxa kwehlule ekukhulumeni khonaphana ukuthi omunye ehlele omunye akulaza kwenza umnotho ube ngcono lapha izinto ziza kuba nzima ngoba kuzakhwela amafutha ngoba amafutha amaningi avela eCanada.
Umnumzana Rafael Mthombeni ulandela izombusazwe zeMelika njalo eyisizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika. Obesecingweni leStudio 7 eseTexas khonapha eMelika.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Ngusigaba esihlolisisa ezempila kahle namhla sixoxa lo Dr. Derek Matsika ngokuthathwa kwezidakamizwa okumemetheka ngamandla eZimbabwe.
Into zendaba yokuthi ngama drugs le alcohol abuse kuyandiqhasa kuyinto encane ukuthi umuntu qhasa esakwenzisa labangani ifithi hayi inxe njengoba mbono uzibane senza so inxe lami zakhanya ngikhulu inganatha mbijana ukuthi ngichaza abangani bami lawo esithi ngesithiwa yi peer pressure but uhlupho luba khona ukuthi umuntu engavele ukuqalisa okunye kwangikhona kusuke ukontrol umuntu uthi inxa engasakutholanga sibona ngani hayi ingqondo yomuntu lakhe ayihambi kuhle sesilokho esithi ngesithiwa yi addiction kumbe i-dependence. And yikho lapho uqasa khona i-problem. Ngoba umzimba kungaba dependent entweni, into lena yisi ukukontrola umzimba wakho. Sometimes izikontrole le ngqondo, uthole umuntu engasakwazi ukurizina ngoba akakatholi into zakhe afuna ukuzithola.
Ye, selikhulume kakhulu ngakho Dr. Masiku ukuthi abantu bakuyekele konke lokhu. Kodwa kukhanya kuyamemetheka eZimbabwe, kwenziwa kwini?
Na uhlupho isikhathini eziningi umemetheka especially eZimbabwe singakhandi isimo esilaso. We cannot take away lokho esithi ngesikhiwa yi-socio-economic conditions kumbe ukuphila kwabantu. Singakhanda abafana abaningi abancane manje abalamsebenzi. Batshona ilanga lonke behlezi emakoneni, behlezi emabrijini, beyengana njengabangani. And kwezinye isikhathi becina benza into ezingasizo ezingekho emthethweni. So ekwenzeni into ezinjalo babe be-encouragana sithi 100 awathi into ziwomile. Kodwa lokhu kuyidola, lokhu kuyi-50 cents singaze khangele phandle lapha okugcwele khona lapha kuthengiswa khona ukuchiphila kuduri ngawunyokona ngamadola for 2 yet utshwala obuproper babe bukosta mbobo $30 mbobo $40 and ukukhane njalo futhi kuyidola for 2 lapho kuyenzwe khona akulamthetho akulacontrol so isikhathi siyakathi utshwala wonke okuthengiswa phandle kule control ukuthi fuze kube yi-43% nxa kuyihoti kumbe kulokho kuthiwa ngama-whisky kumbe ovoti nxa kuyibhiya fuze kube yi-4 to 5%. But lo kano kune ngokuthengisemgwaqweni sometimes says a suspect ukuthi ngxenye kunye ngama 80% emthethweni uzathola utshwala bonke buyahlolwa ukuthi khona bungakanani ipercentage budawa okungakanani njalo futhi bu accepted kumbe na high basakhala lokho okugcwele emgwaqweni okuningi ngokona even ngendlela okudaka ngawo abantu usala uzibuza ukuthi lokho kusay 5% lokho kusay 40% esiyaziyo ngoba ula umuntu okuregulatory
singathi khona ukuke abakuthatha ukuthi akuyini okuningi ngokona
ukuba ngamabizo amaningi and kulezi nsuku bayatshintshatshintsha ngoba babe behlakaniphele khonokho ukuthi ibizo lingatrend kuba lula ukutrace ukuthi kuvela kuba kubobani but kula mabizo amaningi ukudone bajeka ukuthi ngama-dollar for 2, dollar for 2. Kulabo nje kunalokhu ongama-cough mixture especially lokhu okuhayi kulokhu okuthiwa umuntu okuthiwa yi-codeine phosphate. Now lokhana kuyabe ungama-cough mixture uhlupho lusuka lube khona ukuthi abantu basuka beku-abuse begcina umuntu enathi isigubhu sonke yethi yena nxa kuyi-cough mixture kuyabe kuthiwa umuntu banathi teaspoon ma nxa suyanathi isigubhu sonke kona kuthiwa enathi teaspoon for isikhwehlela uhle ufike emzimbeni kube le opposite effect sokudaka akusayinto enjani akusayinto elaphayo so kuhlangene abanye babehlanganisa khona okho lotshwala bona lobo emgwaqweni babe ngebehlanganisa khona lokhu behlanganisa nama drugs behlanganisa labo mbanje behlanganisa labo lalokhu ababekuthande especially bafana abancane ukubhenywayo ukubhenywa ngama globe babe behlanganisa konke khona lokhu crystal meth and uthole umuntu angikhona vele lokusigcina bengasakwazi ukusigcina esewumuntu okhona ekuyona nje abathi ngifa ngamaphara nxa besegold yamabizo abazipha wona.
Lo ngudokotela Derek Matsika obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ekoBulawayo. Soku isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani basakazi be Studio 7, ngilibingelele lonke ngilithanda kakhulu ngomsakazo wenu lo muhle ofika wonke amazwi lapho esikhona sikwazi ukulalela. Ya sengathi ke lami voice record yami ngavulwa ke, ngibingelele abantu ekhaya kithelupani eZimbabwe, ngibingelele kunye labafowethu bonke abahlale eBotswana. Ngakhohlwa nomdala ongwenu usitshela abambiza bedungudingani. Mina igama u-Innocent Chuma. Hhayi ngajabula kakhulu uma ngizwa i-voice record yami levo.
Studio 7 salibonani. Yabona lapha-ke ngifuna ukubuza sibili kahle kahle ukuthi kathi amasela lawa lithini ngawo la amasela lawa lani futhi kunje singaze silitshele ukukhohlakala kugcwele kule ndawo. Hawu ekithi loko ukuthi lezi khulu zonke lezi ezizwayo ukuthi lokungini mbane lazo zilandelele zibe kwazi ndiyakuthukela kunjani ngani umdlalo nje kathi esuku nje kule 5-6-7 days yabantu akunamagetsi. Thina umakhelwane unamagetsi, mina nginamagetsi, umakhelwane unamagetsi, kubonakala amagetsi. Siyahamba siyafaka amarepoti liyababhala kuphela abaphosele eceleni bethi siyabuya kuphele kunjalo. So uma bebuya la abantu kathe sibabuya balungisa next door, uma ude wabuza ukuthi ngapha lichilani bathi asiphiwanga i-reference number yalapha. So nalitsho ukuthi i-reference number yakhona leyo iphiwa mani, ngaphi, njani ukuthi wena uyilungisa next door. Next door utawula reference number. Same pole, same line.
Studio 7, ambingelele abasakazi nabalandeli be-Studio 7. Hhayi, lento yaseZimbabwe ngathi sithanda ukuba yinkinga ngoba la bantu basebenze kwenkani bona ukuthi bakhomba u-2030. Ngoba likhomba u-2030 kungaba njani kuwo lo nyaka kungakapheli, kuvele kuvotwe sibone ukuthi ngubani ozowina, ngubani ozohlisa, sibekwazi mpethu. Hhayi, indaba yona ayikho nabantu be-ZANU-PF, bonke laba basebe-ZANU-PF, ikhulume ZANU-PF labo sibande losemzingwane. Into ayikhuluma nje ikhuluma into engenangqondo, engumuntu omdala. Baba, owakho umuzi wena ney'ngane zakho udla kahle ngoba wena umuntu we-ZANU-PF. Uthini ngemideni leminye ehluphekayo? Uthini ngayo imideni ehluphekayo? Amafemu avalwa every day, ugesi uyahlupha, ingane sezidla izidakamizwa yonke into ngenxa yokuthi imisebenzi ayikho. Yini into abazoyenza ngaphandle kokuthi badle izidakamizwa bangenamsebenzi? Bashona behlele bebhoda besiyalo. Kahle kahle i-ZANU-PF ivotelwa ngobani? Lokhu iwina ngobani abayivotelayo? Okhe niropa, niyaropa, kodwa kuzofika ekuceni ngelinye ilanga. Ngiyabonga.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Ku-Live Talk namhla sixoxa ngokuxokozela kubandla le-ZANU-PF kulabanye abathi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni, labanye abakuphikisayo lokho. Singeke hlukanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Baqhubekela phambili abalwa impi yenkululeko besithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele esuke embusweni. Imihogoyi ithwalise nzima abalimi eMatabeleland North. Umongameli Cyril Ramaphosa kule-South Africa uthi uhulumende wakhe akethathelanga muntu umhlabathi njengalokho okukhulunywa ngumongameli Donald Trump. Silugqiba-ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo ngudabo kancuku.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.